sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 6 kuNkwenkwezi 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumelekele ukudinga abathakathi avume ukuthi sehlulekile ukulungisa umnotho. Ababalisi bathi bayalusekela uhlelo lokutshengisela ngokuvala ilizwe ngomvulo phezu kokudula kwezinto lokukhwela kwama-school fees. Umongameli weMelika usekhethe onsundu njalo oyisitabane ukuba yisikhulumeli sesigodlo sakhe okungokwakuqala embalini yalelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lithi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumelekele ukudinga abathakathi phezu kokudilika komnotho avume ukuthi uhulumende wakhe usehlulekile. Umnangagwa utshele umhlangano wabasakhulayo bezanu PF eHarare izolo ukuthi kulezizalwane zeZimbabwe ezizama ukumgenqula embusweni ngokudiliza umnotho lokukhwela intengo yezinto mahlayana nje. Nanka amazwi kaMnangagwa.
We are aware that some of our people are working with detractors to bring about regime change through the manipulation of our exchange rate and unjustified price hikes.
Siyakwazi ukuthi kulabanye bethu abasebenza lezitha emizameni yokugenqula uhulumende ngokudiliza umnotho lokukhuphula intengo yezinto. Uhulumende wami uphezu kwalo loludaba. Izephu lamthetho zizajeziswa.
Malcontents and the counter-revolutionaries.
Lawo bekungamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma emhlanganweni wabasakhulayo bezanu PF izolo. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seCitizens Coalition for Change uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi uMnangagwa kumele avume ukuthi sokumehlule.
Kulusizi ukuthi uPresident Mnangagwa uyagcwigcwiza sephonguthi kulabanye abantu. Thina sibona lapha ngani ukukhomba ngaphakathi esithi internal conflict. Utsho ukuthi izanu PF sixabana ngaphakathi ngoba landikuzwile abe-industry abe-commerce besithi ilizwe leli liyabulawa i-corruption lemthetho engayisiyo. Okwakhathesi ngibona ngani uMnangagwa uyagcigcwiza kafuna ukutsho ukuthi izanu sikhamana ngoba kulabanye labo sebebonile mhlophe ukuthi umuntu obulala ilizwe uMnangagwa le administration yakhe. Bayakhuluma ukuthi i-corruption ukutyontsha izimali eziningi ziyangena ziyaphuma. Izolo lesibone umthwangwa oyispokesperson ephuma mhlophe esithi uyamangalisa ukuthi imali eningi iyangena kuhulumende kodwa kusasa iphume ibhenki silezikhala. Umthwangwa anti nguyispokesperson. So bazama ukutshengisa ilizwe ukuthi kulabantu abakuzanu labaku-industry labaku-commerce ede bekhotha amathe ezanu sebeze babona iqiniso ukuthi hayi lapha sokunzima ekuMnangagwa sephongu gcigciza nje seswele umuntu omdala ukuthi ngathi thina njengebandla elitsha sila ma-economist abantu abafundela ezemali lomnotho sibona ngani into yokuqala ikuxotshana le-corruption siyiqede sithi du amasela wonke aziwayo atshontsha igold atshontsha imali kahulumende njengoba seke sezwa ngomgabe ukuthi kwasolakala 50 million abazange babotshwe.
Uyatsho ukuthi uMnangagwa ubekhuluma ngamalunga ebandla lakhe lezanu PF kodwa sesike sezwa inkulumo ezifanayo zivelela kuzanu PF ziqondiswe kubandla lenu. Ubengakhulumi ngani yini lapha uMnangagwa ngoba uhlezi esithi yini elisebenza lezitha?
Njengoba ngichila ukuthi uMnangagwa uyagcigcwiza ufuna ukuthi abantu bazinakanele becina sebedinga indlubu emlotheni, abanye bathi hatshi ukhombe i-CC, abanye bathi hatshi ukhombe i-opposition, abanye bathi hayi ukhombe abantu bezanu-PF. Kodwa thina phela siyakwazi isikhathi esiningi vele bahlala bekhala ngathi besithi saletha ama-sanction yithi esenza lokhu lalokhu, thina sibatshele ukuthi hayi ama-sanction bazifakela. Kungaba iqiniso ukuthi iningi iza kuthi hayi uMnangagwa ukhomba thina, kodwa thina siyakwazi khathesi ukuthi injongo yakhe ukhuza lokwethusela abantu bezanu PF ngoba uMthwangwa uphume sobala esithi imali kahulumende iyavuza. Thina asikho kuhulumende, asiza ke sibambe imali kahulumende. Yikho ke lapha uMnangagwa wenze gcigcwiza esesaba ukuqamba mhlophe ukuthi lapha ukhombisa lokuthuka lokutshela abantu ukuthi izanu PF yiyo esimhlamukela.
UMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change lona elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa. Ababalisi bathi labo bazaphatheka kuhlelo lokutshengisela okuqoqwa inhlanganiso yabafundi bamakolishi lamanyuvesi izinasu ngomvulo ikhonona ngokukhwela kwembhadalo yesikolo ama-school fees kanye lokudula kwezinto. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Athuzi ithi abantu kumele babambane ngomvulo batshengise uhulumende wezanu-PF ukuthi bathukuthele ngokubhidlika komnotho okuqhubekayo. Umkhankaso lo uphansi kwesihloko esithi hashtag fees must fall kumbe national shutdown. Ukhuthaza abafundi ukuthi bavale amakolishi ngomvulo lo ukuthi uZulu engayi emsebenzini. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seyathuzi uMnumzana Themba kuye moyo.
Uhlelo lolu abaluthungamelelayo ngabafundi kuzathi ke ababalisi izisebenzi zikahulumende labazali labanye abathintekayo ekuweni kwezinga lezemfundo kukanye lomnotho sikhangelele ukuthi baphatheke. Simatasa nje siguguzela lokho
manje njengoba sibona kuke kwaba lenhlelo ezifanayo zingaphumi lokubambekayo, libona ungani kathesi kuzaba ngcono na?
Umzabalazo akusinto yosuku olulodwa ebuya lula. Sikhangele ukuba konke esasikwenza lesikhangelele ukukwenza manje lesikhathi esikiso manje indlima isivuthiwe. Kunenge sikukhangelele ukuthi kuphume kodwa kukhulu okukhulu sikhangelele ukuthi kutshintshe izinto. Intengo yezinto ezitolo, iholo lababalisi, imbadalo yemfundo. Thina-ke njenge-Athuzi lanxa abafundi besithi kwehliswe i-fees, thina sithi uhulumende bangene nge-state funded education. Okukhulu nxa usempini Chrissy, awukhangeli ukuthi suyehluleke kangaki, ukhangela ukuthi kufanele kwelinye usuku unqobe.
Sike saxoxa labanye ababalisi abathi bona bayisaba ukuthi bathathe inyathelo elifuna ukuthi lilithathe. Lina likhuthaza amalunga enu ukuthi enzeni kakhulu labo abathi bayesaba?
Ukwesaba kwabantu eZimbabwe kwaqala kudala, mhlawumbe kwaqala isandu ukuthatha ilizwe lapho abantu beZimbabwe bavukelana khona. Uhulumende la usekusebenzisa ukwethusela ukuze abantu besabe ukwenza abakufunayo. Kodwa ke kwabo kwagwala akulasililo, batsho njalo abadala. Kodwa sithi thina, nxa ungesaba imbali iza kugcona kusasa isiveza ukuthi wena nguwe owenza abantu beZimbabwe badubeke. Ngithi ke abantu bethu, amalunga ethu, sivele manje sifile kwini esikwesabayo. Sivele manje siyesatshiswa, siyabotshwa, siyachaywa. Kwini okumele sikwesabe? Singayisaba ngoba noza silungisela. Asibuyele emuva. Abantu kathesi manje bonke bakhomba iminwe kithi. Asithulanga ke lamhla. Sesisithi mhla ka 9 uhulumende kaqondane lazo izikolo sezivaliwe. Nguye okumele azenze zivulwe.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi uhulumende wethukile phezu kokutshengisela okuqoqwa ngabafundi ngomvulo osokwenze watshela abezomvikela ukuthi baqaphele. iChronicle ithi uhulumende uphakathi kokubhalisa ababalisi okumele abhadalele abantwababo imali yama-school fees. So go iskathi sembiko yenu.
Police lape emsakazweni kama usipongwenya lape goli. Ngitabuka ntabuka at 3 am pandeni. Andanda ukuphikisana la ma-analyst bene emsakazweni lapho uMabhena lalo omunye ubaba okhuluma eseblog we-analyst la. Indaba ye-NATO le-Russia. I-NATO ayikazi yaba yi-threat ye-Russia. Ngicabanga ukuthi iNATO isizathu ikhona namhlanje kwinxa yokuthi ivikele labo abalezandla ezimfitshane abangakhoni ukuzilwela lokuzivikela esiqhwageni lesiqholo lesi esibizwa ukuthi ayiRussia. Ungabheka amazwe ase-Eastern Europe lapha abaleka ngena kuNATO kungenxa yokuthi ngoba saba isiqhwaga lesi abathi nguRussia. Bazibona bengavikelekanga kuRussia ngoba iRussia injongo yayo ukuthi ibuyele lona la mazwe abiza kuthiwa yi-17 kudala iyabambe ngodli angene ngaphansi kwayo. Yikho nje sibona impi yase-Ukraine namhla yinjongo ye-Russia laphana, hhayi ukuthi NATO i-threat kwatintini. I-Russia ifuna ukuthi ithathe umbuso, ikhiphe laba abasembusweni e-Ukraine ifake i-puppet government yayo. Yikho okudala bekuzama behluleka, manje bayibona ukuthi into yabo ayingeke iyenzeke. Yikho sebezama ukuthi balwe ukuthi babasuse i-government ekhona manje eyase-Ukraine. Injongo sisizwile besithi baqaliberate abantu base-Ukraine, kodwa ngizuza ukuthi ubaliberate kanjani abantu abangakufuniyo? Ngoba uyabona ise-Ukraine ukuthi bayizonda lokuyizonda iRussia, ngisho lala abakhulumisa iRussia abayifuni.
Sanibonani Ntunga, liyaphila? Hhayi, thina siyaphila. Ntunga, zamani ukufundisa abantu nxa bekhuluma kustudio 7. Libatshele istudio 7 asiyo yokuthekthisa abantu. Abanye basuka babe sebethathe ngani umsakazo lowo ngowabo. Kanti nina liyabalisanza inhlelo lezi ukuthi zibe ngezomuntu wonke. Abanye zicina sengani sezibanenki isinhliziyo lokuthi bakhulume ngayo, ngoba uyafica abanye sebeyenza ungani uthiwa ngiyawo ekhuluma okakhe yabe efaka inhlamba kulokuthi afake imibono ezwakalayo ukuthi yena ufuna kube njani elizweni. Hhayi, upho ngokuthi ubani yinja, ye ubani engabe uyabulawa, ye ubani engabe kuyabuye amabhomba abantu bachayela izulu. Zinhlamba zonke leziyani, kanti thina siyaba singafuni kube njalo. Veke izizathu umshado la ukuthi wena ufuna ukuthi ilizwe nqa libusa libuse njani. Nqa wena usiyapha ngokukhuluma inhlamba. Pho usasa nqa usubusa, uyabasubusa uhlezi phezu kwenduku. Abantu bathonga ukulalela wena bangasoze baphendule. Ngendlela oyabuyiyo yona lokubuseni uzaba njalo awe kujinji.
Salubonani basakazi be-Studio 7, bingelele labalaleli. Mina nginombono lapho ukuthi kanti lo mbuzo engizibuza wona ukuthi kanti amaholi bethu abangama-members laphana ephalamende, amalungu ephalamende, imithetho eyinye abasuka beyibhasisa lo Minister of Finance osuka eyibhasisa basuka beyihluzisile sibili bayibona ukuthi into elengqondo silwezi beyenza ibe ngumthetho noma ibe i-benefit for bona or bazicabangela bona bodwa. Ngoba sizothi bapasise ukuthi bona njengamalungu ephalamenti bangathenga izimoto ngaphandle kwelizwe ezemali elingana ne-$60,000. Sibuye simangale ngoba sizokuthiwa imali abayiholayo incane, bayakhala ngeholo labo bathi lincane kakhulu. So lo mthetho uzobanceda kanjani ma kuyukuthi bona umholo wabo vele umncane ulingana ne-$2,000 or $200. So umthetho lo usupase njani vele ekuqaleni?
Salubonani, salubonani basakazi baka Studio 7. Okhuluma uJay Moyo. Hayi lapha basakazi ngilenhlupho la. Hayi kunini nithumela ama audio, ayikho le audio M1 esabalo. Angazi olokhu inamba leya lisayisebenzisi mina lokhu ngirekhode entweni engasebenzi. Hayi ngiyacela limphumele egcekeni tuhamba njani.
Salubonani, salubonani ku Studio 7. Basakazi bethu nonke ku-Studio 7 nabalaleli be-Studio 7 okhulumayo ke lapha ngumdala uKhumalo ngilana eGoli bakwethu. Bengithanda ke namhla ukuthi mphawule ngalokho okukhulunywa ngabahlaziyi ababheka ukuthi kungani abantu bengayivota, bethi abantu abasafuni ukuvota, abantu sebakhalala ngokuvota. Ngibona lokho akulona iqiniso. Iqiniso yikuthi bona abahlaziyi laba abekho on the ground ebantwini. Akukho lula baba, bobaba nabomama ukulungisisa izincwadi eZimbabwe kusukela nje encwadini zokuzalwa kusiya kuma birth certificate kusiya esithupheni. Akulula, akulula, kuzima kakhulu. Ene ngapha kumele udinge ukudla. Isibonelo ngami nje, ngangine birth certificate encane kumele ngishintshele ku birth certificate enkulu kwaze kwadingeka ukuthi ngiye Harare ngiyoyithatha khona. So emuntwini ongenamali zonke lezo nhlelo ukuthi azaza finyelele ukwenza yonke leyo nto, mbona ukuthi kungaphezu kwamandla. Abantu bayafisa ukuvota kakhulu. That's why ubona kuma-star rallies enziwayo kusiba labantu abaningi kakhulu. Abantu labana abaningi, ubuningi babo abarejistanga, bayafisa ukurejista, bayafisa ukuvota, kodwa indlela yokuthi uthole zonke lezo yincwadi akukho lula.
Salubonani, salubonani bangani bami, salubonani hlobo zonke na Studio 7 abasakazi abahle. Hayi, ngithi ngigqugquzele lokho engangihlezi ngikhuluma ngakho, ngithi mina abantu sihlupheka ngezithupha, bangani bami elingelazithupha la mabhebhi. Mina engangikhuluma ngithi angilalutho. Hayi, asambeni emnyango wama-ofisi bangani bami, asambeni, asambeni ngobuningi. Uhulumeni usecekise kakhulu ubuzimadi sikuthole mawama-fisi, asambeni siyothatha ithupha bakwethu. Lami ngikhuluma nje senginaso isithupha, sengingumuntu la mongangithola ngiphethe isithupha kathesi. Hayi, ngiyabonga, ngiyambonga ukhombethi i-team nangakho kwadoda. Hhayi, sebenzi nje wena osolayo sola asali, kodwa iqiniso ukuthi sondela ubone ukuthi isithupha lebheda ngeke ukuthathe yini. Hhayi, asambeni babwethu, sambeni siyothatha, sambeni. Mina ngikhuluma nje ngempela, yena engangikomplena kakhulu impela. Ngicela ukuthi ngabe uba u-edim nangakho uyaceba, uyasicekisela ukwenzela ukuthi sithole lathini isifanelo. Hhayi, usecekisile babwethu, cekisile, cekisile ikhehle liqala. Kulanto esingayenza babwethu, asambeni ngokuningi. siyethatha andini sibili lingayisali akula lutho lani lengithi maybe kuzaba zima mhlawumbe siyathatha hayi ngithethe kahle sibili khona kwekhezi lami ngithethe kahle ngiphela sengumuntu ophilayo ngiyabonga ama-studio 7 umsakazi wonke abasisakazela wona abasincedisa ngawo zimboni kakhulu ngokukhulumayo ngupamona ungwenya ngikhona apha ekhezi bonapha
ngiyabingelela kunamhlanje ngingumfoka mafu endaweni yasenyathi ngizothanda ukuphawula nje kancane kule ndaba ethinta i-transport uhulumeni kwafuna ukuthi abonelele ukuthi le nto ayenzakalayo ukuthi i-transport kube yinto enzima ukuthi zitholakale ukuthi abantu bahambe baye emadolobheni lapho abaphanda khona nalapho abasebenza khona njalo kube sekusiba yukuthi idola litshone phansi livumbuke litshone phansi livumbuke lokho kucaca ukubala nje ukuthi ayikho into ayigwanisayo azoyenza and le nto izosisa ubuhlungu kakhulu ngoba izihlobo zethu zobe zisiyazama umsebenzi abanye bayathengisa but right at the end abanawo umsebenzi total kodwa-ke kunzima khona-ke okunye okufanele kwenzeke siyacela ukuthi amapolisa maweme ukuxathanisana nezimoto ezilayitshe abantu and lokho abantu bakwenziswa indlala esiswini ngoba kuthiwa indlala isusisele esigangeni lingele ekhaya liyocela ukudla linzinze libe umuntu oqondileyo lokho kubuhlungu kakhulu ngokuba uma sikukhangela kumanje ama-transport awekho kodwa laba abantu bama-wonder feet babazamayo ukuthi bathatha abantu bababeke ngokwenzeka lokho kade kusenzeka bekuba ngcono kakhulu ngoba abantu they keep on doing their jobs nanoma bekuba nzima kodwa bebekhona ukhona ngalokho okuncane bafake izinkwa etafuleni in other ways they have to make maybe plan to create up the space for those people like abasebenzisa izimoto ezincinci ezifana nokuthi zingathi ama-wonder feet nabo-grandvia nezinye nje imoto they have to ukuthi bazisayine ngaphansi kwenye inkampani if they can't do that vele as long as kusasenjalo basezoqhubeka abantu belayisha ngoba indlala yiyona ebenzayo ukuthi baze bagcine sebesesimeni esikanjalo it won't be solved without a solution but the other thing that they have to do they have to try to make maybe a figure to them ukuthi bazobafaka ngaphansi kwenye inhlanganiso if they can't do that I don't think ukuthi kusazoba nzima kakhulu and uhulumeni makayeke ukuhlukumeza abantu ethumelela amasosha akhe noma amapolisa akhe kuthiwa makaxeshanisa abantu ukufintshisa indlela lokho kuzoba yinto enzima kakhulu ngoba umuntu siyazi ukuthi nga-straight hand asenzeni kodwa ngolunye usuku nathi sizofuna ukuzilwela
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ibika ukuba i-World Health Organization ithi umkhuhlane we-COVID-19 ubulale abantu abayisigidi phose ezilitshumi lanhlanu 14.9 million phakathi kukazibandlela ngo-2020 kusiya ekupheleni kukampalakazi ngo-2021. I-Reuters ithi eleBhilitane selithole isigidi ezingamatshumi amabili lantathu 23 million eyantshontshwa kwele Nigeria ngowayengumholi walelo lizwe owayebusa ngochuku uMnumzana Hasani Abacha. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden usekhethe owesifazana onsundu njalo oyisitabane uKarine Jean-Pierre ukuthi abe yisikhulumeli sesigodlo sakhe White House Press Secretary. UKarine ube ngumsekeli wesikhulumeli salesi sigodlo uJen Psaki yena ozatshiya lomsebenzi mhlaka 13 kulinyanga. Lokhu ngokwakuqala embalini yeMelika ukuthi isitabane kumbe umuntu omnyama angene kulesi sikhundla. UBiden wathembisa ukufaka abantu abamnyama ezikhundleni eziphezulu ngesikhathi ekhankasela ukhetho. Asebafakile ezikhundleni lezi bagoqela umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris, yena uKarine Jean-Pierre kanye lomahluli weSupreme Court unkosikazi Ketanji Brown Jackson. Sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Umongameli welizwe uBiden is going ahead lokuthembisa awayekuyenzile during the election campaign ukuthi abantu abamnyama wayengasoze ebakhohlwe, ngoba singabuyela during the primaries ukuthi babe ngupresident. Siyakwazi ukuthi umongameli uJoe Biden wayesedliwe ngama-Democrats from Maine to amanye ama-states, but wathi sefike South Carolina lapho kule majority yabantu abamnyama labo Clyburne bamuvusa. Siyakhumbula ukuthi he was out of the picture to be nominated president of the country until abantu abamnyama, abantu abasundu came and backed him 100%, and then everything turned. Sabona lathi during the election ukuthi 90% of the black women bavotela uBiden. Sesibone kathesi ukuthi sefake abantu owathembisa bona ukuthi wayezabafaka ama-minorities lapha, abantu abamnyama, ama-Latino, ama-Native Americans, lama-foreigner nje, ama-immigrants. Siyabona omunye ubhuti ovele Nigeria is in the White House budget office njalo nje. So lay he trend engathiwa is a beginning in the politics of America. Siyabona ukuthi izidabane vele zingavunyezwa anywhere in the administration offices for any government position, but kathesi sesibona ukuthi in those critical positions iyamelika ayisakhangela ukuthi what is your sexual orientation or uvela kuphi, bakhangela italent lakho ukuthi can you do the job.
Isiyazi ukuthi kulokhetho lwamalunga ephalamende ekupheleni komnyaka ubona abantu abamnyama besekela uBiden lamademokrasi yini kulolu khetho, ngasekwenzile ukufaka abantu abamnyama ezikhundleni eziphezulu?
Kuqakathekile for the elections ngoba kathesi sibona indaba ye-Roe versus Wade ekuthi abantu bakwanise ukuyenza ama-abortions. Ngathiwa isiza khitshwa yi-Republican backed court, ngoba siyakwazi ukuthi the highest court in the land for the past 50 years ibisupporta the right of a woman to do what she wills to do in terms of governing her body. So kathesi sibona i-Republican majority court isifuna ukutshintsha khonokho, and sibona ukuthi ngama-midterms lawa kathesi kukhanya ngantwa ama-Republican angantwa azanqoba both the House and the Senate. But ukuphuma okulika okuphume indaba le eyama-abortions ukuthi kasozavunyezwe in-America, ngantwa sokuvuse ama-Democrats amaningi. So ngantwa izaba hi-pivotal rallying cry for ama-elections, ama-midterms ababuyayo ngo-November. Ngiyabona mina ngantwa kathesi it is up in the air, ngoba besikwazi ukuthi vele ama-Democrats ebezadliwa, but kathesi ngendaba zona lezi is a Roe versus Wade hayi sozaba le nkinga lapha, kuzaba njenga okukhona kathesi ngathiwa there will be 3 or 4 votes or senate seats going the other way, not what we were expecting.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe njalo uhlala e-Ohio khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uMongameli Mnangagwa kumelekele ukudinga abathakathi avume ukuthi usehlulekile ukulungisa umnotho. Ababalisi bathi bayalusekela uhlelo lokutshengisela ngokuvala ilizwe phezu kokudula kwezinto lokukhwela kwama-school fees ngomvulo. umongameli wemelika umnumzana Joe Biden ukhetha onsundu njalo oyisitabane ukuba yisikhulumeli sesigodlo sakhe okungokwakuqala embalini yaleli lizwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungameli Nkomo.